asina luhlelo loku recall ama councillors kumba ama member of parliament aku MDC alliance. Kodwa lokho sikuzwa kuvela khona le phandle ikakhulu abantu nabahlokozi ukuthi ngabe siya recall abantu abanjengabo Jobsikala labanye abafuna ukuthi ngabe ba recall. Kodwa ngifuna ukuthi ngichazise ebantwini ukuthi kulokho kuyindlela yokuzama ukungcolisa i-MDC alliance ubuqotho bayo engathi integrity yayo, ngoba i-MDC alliance njengokwazi komuntu wonke ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa avumelanayo ukuthi amalunga onke azahlala engamalunga edali amabandla wona lawo ahambisayo. Abantu be-MDCT abakwa-alliance basihambise 114 sebesele bebalutshwani manje ngoba abaningi barikholwa ngenxa yendaba zokuthi baphume egcekeni besithi bona sebelwisa ibandla le-MDCT. Yiso sodwa isizathu esingasenza ukuthi sibize umuntu. Njalo nxa bengaba khona abangaphuma egcekeni bathi hayi thina sesilwisana lebandla le-MDCT eliyilo elasihambisa ngaphansi kombutho we-MDC alliance, asila mahloni ukuthi sibarikhole ngoba lokho kunomthetho silandela u-section 129K we-constitution yeZimbabwe otshoyo ukuthi umuntu nxa esephumile ebandleni eyilo elamhambisayo akumelanga ukuthi ayale ekhona ngoba uyabe engasamelanga abantu okuyiba abamthethelayo.
Akutho lapha dokotela ukuthi uyibona njani le ndaba ngoba engani ukuthiwa kulabanye sebayabizwa futhi.
Ngizwani kuthiwa uMuzwelo uzondela ukuthi kabizwanga eZambia ngoba kulabantu besadika abamaziyo ukuthi yena wake waphatheka ukhetho njalo kulamalunga aweparliament. So sesebenzisa bona ubudlelwane bakhe lezanu lobo obobudlova ukuthi sokuthiwa uyakhipha amalunga eParliament. Ngathathe kangithi President Jamisa watsho wathi hey nxa bekhona bafuna ukugijima lamasela kabagijimela amasela athila ndaba labo abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi bavotele uPresident Jamisa, bayakwazi ukuthi bavotela ibandla elikhokhelwa nguPresident Jamisa. Okuka Monzoro abantu beZimbabwe bakujwayela, ngithi uMzore wawayenje laye wadlisana labo Smith waphela ngapha okungumliwo wakhe wamapepa abakothanga kwafika ngaphi. Lakho khonokho okuka Monzore walokhu kuyaphela khona phethuze kudlala ngapha, ngithi abantu beZimbabwe bafundile njalo bahlakaniphile ngabaqileki nje ngendlela ezincane lezi ezokuthi umuntu angakela ukubizwa ngujile imali eZambia usebuya ngapha eZimbabwe. Jamisa kuyini kono abana lanto labantu abadala, abantu abadala xa wakhangela iminyaka yabo kodwa izenzo zakhona ngokujani zinjenjani.
Baba Dube nazindaba
na into zepolitics sizokugijimisa amabizo abantu kumbe ukuqakathekisa abantu. Sesadlula kiso ibandla le-MDCT kudala lafonywa ngo-1999 selilibandla eligijima ngomthetho, eligijima engingathi liyi-institution. Asisaqakathekisi nje amabizo abantu, sesikwazi ukuthi impilo kwasasilo babuswangirayi waphuma waba waphuma ngokusemthethweni kwangena ubaba uMonzora uyokhokhela ku-MDCT wakubeka ngesivumelwano se-MDC alliance esiqiniswe ngama-partners angu-7 angazikhona e-Harvest House. So lokho okokuthi ukuthi abantu bavotela uChamisa ngo-2018 wonke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi wayevotela umkhokheli we-MDC alliance. Kwakungaba kungubani ngoba ekuqaliseni vele kwakungavotelwayena uChamisa, ngabe ubabutswangirayo wayekhona nguwena owayezabetha esikhundleni lesiyana. Ngabe i-MDCT yakhetha omunye umuntu ongasuye uChamisa, abantu beZimbabwe babezavele bezavotela i-MDC alliance. Sisebenza nge-party system, abantu bekhangela ukuthi ibandla lisebenza njani. Ngakho labo abathi bona ibhashi lingaze lisale ehofisini sebesala bekhothame libhashi ukuthi libhashi likabani.
Babusibanda ngena khonapho
zwaikobe ngaqedi mani zwana ngixwayisa Dube ngalifuna ukumenywa lani kubo-South Africa kubo-Mozambique kubo-Zambia ngale balibize lani bake balibone le zinto ezikhanyayo bathila ikhona ukuxhokozela ehlelo ezingayisozeni. So ya ngani ngayo zinto ezikhanyayo abantu bazalibona. Ingaba ngomzorewa abantu bazalibiza mzorewa, kanti funa sibize bani mzorewa nasinjengomzorewa. kodwa hayi ikhulume kuhle liphenduke ngapha ku president Chamisa ebukhokheleni babantu uthandwa ngabantu sizabona ukuthi izinto zenu zinganizale hambela akuhle abantu bezimbabwe abanandaba lakonke lokhu okukhulumayo abantu bezimbabwe balendaba lezanu esiyabulala abantu yaqedile izwe 20,000 emahlebelele bezinto ngitsho iqede khonapho 2018 yabulala abanye futhi emastritini eHarare yaqeda khonapho 2019 yabulala abanye kade sibabele lukulala abanye abantu bezimbabwe abakuthandi lokho wena ngiuhambe uyedlala ngezanu